uyamkonda kanti indaba lembiza ngani ubiza abanye bonke kabize yena uyakwazi ukuthi onguye olabalandeli kuleli lizwe mbani laba abanye bangahlangana begide bendawonye kodwa ilizwe kalisoze liye ndawo abantu kabamanyananga ukuze abantu bemanyane umnangagwa lo thamisa kabahlale phansi bekhulume singenza ngani wena nami kasikwazi ukuthi lokho ekufuza ukuthi kwenza kanye asiyindawo nxa singabe silokhu sikhontinua siyaphambili ngale ndlela namuhla sesibulele iparlamente kusasa angikwazi ukuthi siyabulala i-institution njalo siyasala sesiyini sesiyisomalia uhulumende wakhona uyasebenza njani nxa ilukuzeni iparlamente ingasebenzezi ayisipiki kathesi le mthetho okufuza ukuthi nga kaloku introduce phakathi thina kweparliament isimile
kutsho ukuthi-ke ngokunjalomali
yakhona khonapho
ngumumo onjani okuthi lanxa sokwenziwa ukhetho kwayiwe emakudalekho i-constitutional court eyenkulu kuye wonke amakhot elizwe lethu lezimbabwe
isiphawulileindaba lingahloniphingalingahloniphingezindlela
lithi amakhoti la akwakho ngezindlela aliwa-recognize amakhoti la ngenxa kumbeli ngezindlela mina ngiselele ukuzwisisa ukuthi kathi vele khona sibili abantu abale njongo enje ekukhanyayo ukuthi bale njongo engaqondanga ekusegqekeni njengakho lokuthi lithi na nxa ikhothi kamalaba isiyethulile okwethulayo libe selithi lokhu alikuhloniphi lifunani lifuna ukuthi ikhothi irule in favor of lina kunakho kathiwa ikhothi yenze inqumo esiqondile kungaba ngamakhothi
anjaligawule kunenge esikusolayo kuruling kamalaba and laye umalaba amboni ukuthi phikisa ukuthi naye kufuze esolwe ngasiye mlimo ongasolwayo umalaba ngoba uyikhothi iparliament injeyana iyasolwa i-executive injeyana iyasolwa akula muntu ongasolwayo so singenza ngani ukuthiwa khona ungasola umalaba wena esuyenze enye into ekwenza ukuthi kumbe kuthi ufe khonapho hhayi uyasolwa
umalabaidale
liyakwanisa ukulahleka
mana ngikunika isibonelo esokhetho lwakhona e-America phakathi kwabush lo-Al Gore u-Al Gore lo-Bush kwathi sokuphingwa ahamba kwedale lezomthethwana labo kwaba lesinqumo isinqumo selo sahlonitshwa yilizwe le-America akula bantu abadodelanayo
njengakholokoipolitiki ipolitiki ze-America lepolitiki zezimbabwe ziyachiyana e-America akula msotsha ongenela kuma-results ama-election ezimbabwe isotsha ilelitshoyo ukuthi ama-results lawa siyawavuma kumbe hhayi so umehluko wakhona mkhulu kakhulu awungeke wafanisa i-America lezimbabwe
sibanda mfuna ukukutshela inye into omele uyazi oyaziyo wena kodwa ongayivumiyo kodwa ngaphandle nxa usutshela abantu into engayisiyo ukuthi uzame ukuthi uqashe ngomuntu ukhetho lolo ludlule ka-2013 lolo lokwenziwe sephalamenti futhi kathesi ukhankase ukhululekile ukukholisa okumangalisa usenza into oyifuna akula muntu okwatshaya umuntu akula muntu okwayethusela umuntu akula muntu okwayenzani akula kodwa kwasekusiba le ngozi eyenzakalayo ngemva kokhetho ukhetho soluphelile
eli ngiyavumelana nawe ekuqaliseni ngapho siza nga ama-result asuka atshintshwa aba mathathu namhlanje ngakubuza ukuthi ama-result okuthi khona lupresident abe nguprezidenti wapi alawe kunjalo awungeke wantshela umalaba wehluleka ukuphendula lo mbuzo so lo mbuzo ulokhu ukhona nanamhlanje yiwo umbuzo oza-addressa i-issue elegitimate singadingi izinto ezinganazikhanyi kwakuyacaca lasedale kwakhulunywa idale izegi yakhuluma ukuthi yona ilama result amathathu sitshintshile sasuka lapha saya lapha sasuka laphana saya lapha so ukuthi i-result eyiyo sibi sibili yiphi akekho oyaziyo yindaba singadali phansi sikhulume ngalo mbuzo ukuthi khona sizawulungisisa njani kusasa senzeni njani ukuze siyehlika khonapho
mina into engiyikhangelele ukuthi ukhetho lwaziwa yizeki ukhetho lwaluphethwe yizeki izeki yaziyo konke wahamba kwaqonda lokho aphambanisekayo kwaziwa izeki
thina sikuthi awazi lutho gawule kutho ukuthi awazi lutho buza abanye ukuthi izanu lezeki zidlelana njani hayi lapho-ke bangakutshela kulapho ozakubakwazi khona kathesi urayile nxa usithiwe nawukwazi
selifuna abanye abantu basale ngemuva hhayi asambeni sonkeni abantu bonke bahambe beye phambili.